Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulwemukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni ukuzohlola ukuthi lezi zijeziso zithinta njani uZulu mathupha.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions.
Kodwa abacubungula ezomnotho welizwe bathi ibandla lezanu PF lichacha ngama sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba ukhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selanilaba abafaka ama-sanction.
Umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka owe-People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla umongameli Emmerson Mnangagwa esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni uzohlola ukuthi lezi zijeziso zithwalisa njani uZulu mathupha. Unkosikazi Alena Duan uselizweni lapho asehlangane leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa esizwa ukuthi zithini ngezijeziso lezi. UDohan wanxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuza elizweni. Useke wanxuswa kwamanye amazwe abalisa eleSyria leVenezuela awetheswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga. UDohan wethule umbiko ngeviki edluleyo enxusa abafuna ukuzomupha imbono yabo ngodaba lwezijeziso ukuthi bamlobele isicelo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ube nguye umkhokheli webandla eliphikisayo wakuqala ukukhuluma loDohan ngolwesihlanu. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube saqala ngokumbuza ukuthi uMonzora ukhulumeni lesithunywa se-United Nations.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions, kanti labo okuyibo okumele ngabe aluswazi kibo bona sebephila ngawo ngoba ama sanctions ayenza ukuthi umsebenzi kahulumende ungahanjiswa ngendlela okumele uhanjiswe ngayo. Uhulumende uyabe segobisa izimali lazihambisa ngayo kwamanye amazwe engasavezi okunye akwenzayo ngebusiness zamanye amazwe ngoba esithi zindlela zokuthiwa yi-sanction busting. So ngalokho abantu abasakwazi ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe uwenza njani. Ekwenzeni lokho ke sithola ukuthi kuyaba lokukhohlakala okukhulu, abantu sebethatha imali kahulumende sebezifakela ezikwameni, kukanti nxa kungela ama-sanctions izinto zonke zisaziwa kubhalwa phansi konke ukuthi imali ihamba njani nxa sihambisa izinto phandle zathengiswa zilethe malini kuzalethe ukuthi abantwana bezimbabwe babekwazi ukuthi kuhamba njani labo abalezandla ezinde ezifuna ukujontsha imali yabantu bangenelisi ngoba yonke into nje iyabisenzwa mcele kodwa kathe singoba into zihanjiswa ngendlela zobunyonyo abantu sebetshontsha bethembe konoku ukuthi bazafika ngokuthi babalekela lawo ma-sanction kodwa ke lokhu asikwenzi nje mahlayana lizakhumbula kubana lo yindlela esayilandela kusukela ngo-2008 lapho esasayina khona njengebandla i-Global Political Agreement lebandla le-ZANU-PF lebandla le-MDC eyayisakhokhelwa ngobaba uWelshman Ncube u-Article 4 waleso sivumelwano ke nguye oyesitsho sobala ukuthi hatshi ama-sanctions kaphume and ngalowo mnyaka isivumelwano leso ese-Global Political Agreement safakwa ku-constitution njengo-constitutional amendment number 19 konke okwalandelanayo khonapho kwakuvunyelweni kwafakwa ku-constitution kukhangelelwa futhi njalo lokuthi udaba lama-sanctions sesilugijimisa sonke njengamabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe mhlaka 4 March 2009 ubaba owengupresident we-MDCT wasichiyayo njalo esangu-prime minister wa-adressa iparlament esitsho ukuthi ama-sanctions kaphume ngo-2012 waphuma ke ubaba uTswangirayo waya emazweni afana labo-Australia labo-New Zealand esiyacela ukuthi ama-sanctions kakhitshwe la kwamanye amazwe le-America wafika nalo baba uMgabe wayesakhokhela ilizwe babumba ikomiti eyayilabantu ababesuka kumaparties wonke eyayiphuma ihamba isiya kwamanye amazwe isiyacela ukuthi ama-sanctions kaphume njalo esikwaziyo ubaba uTswangirayo wabhala incwadi ebhalela uDavid Cameron owe-UK la-European Union ukuthi kukhitshwe ama-sanctions yikho okwenza ukuthi kukhitshwe abantu abaningi kwagcina sokusele nje imuli kaMgabe labanye abalutshwane ku-Congress yethu-ke eka-2014 sayenza i-resolution yokuthi ama-sanctions kawakhitshwe njengebandla sesinanzelele khonoku ukuthi alimaza abantu mahlayana njalo asesiba yisiviko asesiba yindlela yokucatsha ngomunwe yalabo ababusayo so thina njengebandla le-MDCT sithi hatshi ama-sanctions kakhitshwe siyakwazi ukuthi kukhona okuningi okumele sikulungisise khonokho kwakuwasukumisile lawo ma-sanctions yebo kasikukhangelisisenini kasikusebenzeni njengabantwana bezimbabwe
yena umkhokheli webandla aze ahlangane laso isithunywa lesi bekuvele kulungiselelwe phambilini na kumbe laye ucelile ukufake isicelo njengalokho esizwa kuthiwa abanye bakwenzile
umhlangano awucelayo njalo umongameli wazilungiselela ngokugcweleyo ngokubhala iphepha eliyilo elalile izinto ezimunyethwe libandla lethu imayilana lendaba yama-sanctions lawa okuyikho abaxoxa ngakho kabanzi bahlala isikhathi sibili eside bekulezo ngxoxo ngoba sasizilungiselele
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye umongameli Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 watshela izinduna emhlanganweni ukuthi uZulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokusola izijeziso zenotho ngoba ilizwe lilakho ukuthuthuka kungelani lezijeziso lezi ukuhlaziya udaba lwezijeziso lezi sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane
ama-sanctions lawa akhulunywa ngawo kumbe ngawo kuyivalela abakhokheli ukuthi bengayi kwamanye amazwe kumbe ukuthi uhulumeni engakhoni ukuthi angene kwizivumelwano kumbeni uhulumeni engatholi imali esuka kwalaba abaphatha ezemali lwenza laba ababusayo babe nesizathu sokuthi babuse ngendlela abafuna ngayo engalandelwa intando yabantu ngoba bathembe ukuthi bazothi hayi sehluleka ngoba sihlulwa yilama ama-sanctions la akhona yiwo asenza sehluleke ukuthi senze ezinye izinto kwenzeka ukuthi umphakathi usizakale ye ngokubona kwami-ke kusho ukuthi nxa kulokukhona lokhu kuthiwa kulama-sanctions kuzahlala-ke kulijogwe ebantwini basezimbabwe ngoba uhulumeni wasezimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hhayi lingasoli thina selani labo abafake ama-sanctions so ye kulomthelela ukuthi kuthiwe izimbabwe ilama-sanctions kwenza ukuthi ukuthi ababusayo baphunyuke nje babuse ngendlela abafisa ngayo ngoba bevika ngalawo ma-sanctions.
Nasokuze kube losuku lolu oluthiwa i-anti-sanctions day. Ngokubona kwakho usuku lolu lungaluphathisa yini ukuthi udaba lwama-sanctions lulungisile?
I-anti-sanctions day sokulilanga elibekwe ngababusayo uhulumeni waseZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale bekhumbuza abantu ukuthi hayi lokho esikwenzayo sikwenza izandla zethu ziboshiwe, asikhona ukuthi senze ngendlela elifisa ngayo. Bayenzela lokhu kwenza ukuthi kwezopolitiki nxa kucubungulwa ezopolitiki singabakhangeli ukuthi bayehluleka lanxa izinto eziningi bevele bezehlulekela. Yonke into nje isizasuka kusolwe lawo ma-sanction njalo bakuninda kulaba abaphikisayo abamaqembu aphikisayo ukuthi lina yineli sekelana lala abantu abasifakela ama-sanctions. Ngakho i-sanctions day leyo isiyilanga lokuthi bakhulume ezombusazwe bakhulume ukuthi labo abaphisana labo khulumene yibo abale umlandi lo ukuthi ba-stopela ama-sanctions ngoba yibo abaletha.
Siyabona ukubana elizweni kulo mama obuye ukuzokhangela udaba lona lolu lwama-sanctions we-United Nations njalo bese kusiba lelanga leli ele-anti-sanction day, ubona ngani uhulumende yindlela akuhlela ngayo yini ukuthi kwenzakale isikhathi sinye?
Lo mama we-United Nations ofikile kwele Zimbabwe siyazi ukuthi i-United Nations layo bayayisola abahulumeni ukuthi iyehluleka ukuthi njengomhlangano efanele ukuthi ibone ukuthi wonke amazwe aphathwa ngendlela efanayo. I-United Nations iyehluleka ukuthi ivikele abantwana baseZimbabwe abayetheswa lezo izinto zama-sanction. So ukufika kwakhe kuqondane nelanga lelo le-anti-sanction, kungabe abantu beZimbabwe laba ababusaba ngabe bekwenze ngabomo besenzela ukuthi lo wase-United Nations nxa esuka ahambe ayokhuluma kwabanye bakhe kwi-United Nations ukuthi izindaba ezizwe ezimqoka ebantwini baseZimbabwe ile ndaba yama-sanction. Ye, kungaphathisa ukuthi indaba yama-sanctions fike ezingeni lokuthi bangayikhuluma la kwi-United Nations. Kodwa siyazi-ke ukuthi i-United Nations yona inhlangano esibonise ukuthi ikakhulu iyehluleka ukuthi thinte amazwe njengaboBrithani naboMelika ukuthi basebenze phakathi kwe-United Nations.
Umnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka we-People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Umhlangano lo uzenziwa edolobheni leBindura lanxa inhlelo ezimbalwa zizenzelwa inkundleni zokuxhumana ebulenjini ngenxa yobhubhane lweCOVID-19. Umnumzana Saibeth Musengezi wasa umnangagwa emthethwandaba esithi umhlangano owamkhethayo ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezano PF wahlelwa ngokungekho emthethweni, ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano ozakhetha kutsha umkhokheli webandla. Umsengezi utshele umsakazo we-SABC Izolo ukuthi uthola usekelo oluningi kakhulu ngodaba lolu oluvela kumalunga ebandla lezano PF okubalisa amalunga edale le-Politburo abamncomayo ngenyathelo alithathayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amabili lasithupha 26 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4,872 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kuthi abahlatshwe eyesibili labo bedlula inkulungwane ezine 4,615.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi sokulomkhosi ohlatshwa ngabezamabhizimusi ukuthi umphathintambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube kumele avumele ukusetshenziswa kwedola leMelika ukuze umnotho welizwe ungaqhubeki ulokhu usiya nganxele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kuqhamuke udlakela isikolo semsitheli obulawayo ngolwesihlanu ngemva kokuba amaqembu abasakhulayo edibene kulesi sikolo kwatshayana ngenduku amatshe lezibhakela kwaze kwadilizwa umduli wesikolo. Leli phephandaba lithi abantwana laba ngabadabuka emalokitshini athi Mpophoma, iminyela lemabuthweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 ninjani? Hawu siyavuka, siyavuka, siyavuka ngempela alikho elikho. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena eqopho. Ningasithola zinjalo nezilika njoba zinjalo. Hayi, mina ngiwuzwa impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angikaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hayi buyani kuzapho. Engabe niloko nje nizishayisa amakhanda nishona le nale entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo. Uma isiphelile yalahlwa. Nabafowethu enilahlekileyo, hayi buyani ekhaya, aniqutshwanga. Ngiyanicela impela, ngiyanicela, ngiyanicela ngithobela la iBrown Fish. Wozani kuzapho, sinilindile endaweni ikhona la ungasoze uqatshaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, 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 sanibonani kuStudio 7. Ya, ndikhuluma noJikinya lapha ePlumtree. Uyazi ngempela ngempela abantu yikho uzokuthwaka siboni ngaso linye njalo ngeke siye nganxanye ezingemanzi. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlulile. Yebo, unkomo izaphu yayingabandlulile ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wo-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma 60 something kusiya kuboma 79 kugcina khona pha. Ngapha sokuphatha umgaba umgabahle baqala ubandlulule. So unkomo kazange abandlulule muntu sibili lapho liqinisile. Kodwa umqondisi kabandlululi, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu abejela bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi masibheke abantwana beprimary, umfundi ufundiswe ngotisha oyi-1 ama-subject akhe onke. So ma sekufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe mayezaluchasiselwa noma isikhiwa asichasisele ngesindebele, uyazwisisa. Manje labo bhululu bethu balesishoneni hhayi asitsho ukuthi siyabazonda silo, kodwa-ke mbona ngani lokuthi failisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amandebele kuthiwa ayafela bese bethola-ke wona imisebenzi. Abantu abake bezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Umagalela amafasibani akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi, zimbi. Ebofunda kuJoseph Chuma, yabona uJoseph Chuma uyakhanya ukuthi izanu uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini. Noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi hhayi kadi labantu banga. Manje umagalela amafasibani nje ubonga udiliza nje diliza, asazi ukuthi uyozala nkomoni, kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela Fasibanda. Ungaba la magama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi angeke ulunge kumqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya, ebona ngisho nayo ingane encane, bantu bakithi zamani ukusapota umqondisi simvotele ngempela ngempela. Hayi akuliwa labantu bale ukuthi mbese kungaze kulu, hayi sizama ukulungisa lathi ngapho kwakithi ngapho. Yabo,
salubonani basakazi be Studio 7,
labalaleli bonke abe Studio 7.
7 abathandekayo. Igama ngiLandmore kwakho moyo. Bengicela lengcedise kakhulu abantu bakithi abathandekayo. Nyadinga ubaba kanye imazi, ubaba lo engimdingayo. Sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi uthiwa uOps Moyo, owaye driver imota zakondolwane. Ngiyacela kakhulu uOps Moyo abamaziyo. Bengathatha inamba yami ethi +267 07 3962 60 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi. Lapha emina engatholakalela khona, ngatholakalela endaweni yakondolwane sikade nzalwa, kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba. Lami ngize ngitholakale lapho wayekhona uOps, lapho sikade kuhlangana lomama kokondolwane. So uma engikuthi la uyayizwa le voice record layo uOps, ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi, ngiyamdinga uOps mbona endaweni zakumatiwa zakusiya kubokhami khona ngale ikho lapho engalayezela khona ukuthi uhlala khona. Ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engisikhulumileyo.
Salibonani balandeli bakaStudio 7, ngibingelele bonke abasakazi. Okhulumayo ngupilot Ndlovu ngiseVictoria Falls. Ngiyabezwa amajaha, ngiyabezwa amaqhegu, ngiyabezwa izalukazi, ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe. Kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphuma wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala, uthi uphathe ugijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe, kungikhona suthiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha kugijimisana lempala, kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho. Engikuchazayo nangu, sile minyaka eminingi silwisana leZANU PF, sifuna ukuyikhipha iZANU PF. iZANU PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni, ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana. Yikuthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi. Sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu, sesiqala ukulwisana futhi lokuthi asisafuni kubuswa ngamashona. Kuzasenza ukuthi singayindawo, kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka, ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi. Bakhona abantu abasafuni kubuswa ngamashona, kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU PF. Mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU PF kuqala. Okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU PF isiphumile. Now masisilwa leZANU PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu, silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye, bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu. Yikho ukuhlakanipha engikubona kufanele abantu bakudinga. Asiqaleni silwe lebandla leZANU PF, singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukukhipha iZANU PF. Uma iZANU PF isiphumile, kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo.
Sanibona lonke bantu bakithi kuStudio 7, balaleli bakaStudio 7, linjani bantu bakithi? Okhuluma nguProsper wasekhezi, Prosper Ndlovu makawule kompamanzi. Hhayi, nami ngiphosa amazwi nje phezu kwalezi news esiyabe sizibala lapho kumadaily sun kumachronic. Siyabona abantu baseGwanda kungathi busela babuya phambili, uhulumende sisizamele ukumbikela sikwazi ukumbeka ama-message awafiki yini. Kodwa-ke siyalimala sibili bantu baStudio 7, cela lidlulisele umlayezo mpela uhulumende awuzwe zonke indawo. Sokunobusela buphezulu kakhulu, siyachaya sesiyadinga imfuyo yethu etshontshiweyo, uchaya ukuthi ungayithathi. Kanti isigqibo se-9 years lesi sasibekelwe bani na singabe sigaba sethu ku-under chief Malaba, singabantu bokufuya asakwazi uyophephela phi manje.
Sanibonani basakazi bethu weStudio 7, lonke themba liyaphila undawana zonke elikhona, nani balaleli beStudio 7 siyalithanda lonke. Mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property yezipra eyathathwa yiZANU, ayithathwanga i-government, yathathwa yiZANU. So esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma sithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground engaka balungise udaba lokho ground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokuvisela iproperty yezipra ngoba izipra iproperty le wawungabaphanga lalingabaphanga lina bantu bezano kodwa kwakungamandla babe kuthengile lokho so besicela ukuthi ukuze silikholwe ukuthi lingalulungisa ludaba lwegu ground liqale libisele into ekhona imphefumulo yabantu yachitheka vele angeke savuyela ngoba lithuthi lizalulungisa udaba lwegu ground kodwa sicela liqale kuzapho phela libisele iproperty yabo sebegugile behlupheka behawula abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zokuba ngamaovet abangaphe bathebhelele ndikabathole niks kukanti yona leyani iproperty amaplazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje lamakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu ababo namhlanje bafe bengabayanga bafe bengalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilwe lilizwe lenu so ma kuyukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngegu ground kayiqale ngokubisela iproperty yezaphu kababisele iproperty yezaphu lama sebeshonile abaningi abezaphu abantu ababo bazosala labo bencinyisa khona phana ngoba ngamandla aboyise ma userious mina ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngegu ground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubonti ngempela ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale igu ground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijime lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika Inani labathelelwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla ngesilinganiso esilichumi ekhulwini 13%. Lanxa ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 belokhu bebanengi. Kubikwa kusifa abantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa 1,700 ngelanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhankaso wokuhlaba abantwana abaphansi kweminyaka elichumi lanye 11 abafika izigidi ezingamachumi amabili lasithoba munwembili 28 million elizweni jikelele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina ngapha i-corona iyachaya sibili njengendawo zonke. Lakhathi sisibili lokhu ikhona ama cases are up, you know, they're up and down, got their up. Okwama maski thina vakulisa ukuthi vele asiyonto vele esimangalisayo lento abantu abayidingayo endaweni ezivela abantu vele bazivele be ama shows, ama bar, ama restaurant. Qalisa laphana kwakungani abantu bethukile baqala bevala oweta baphelelwa emsebenzi kodwa vele akuhlalanga vele sokwavulwa vele akuzange ukuthi kwavalwa singathi kwavalwa khona phana phela kuqalisa otherwise izinto vele
sizwe kuthiwa sokule omunye umkhakha we-coronavirus e-United Kingdom ngokubona kwakho ubona ungani singagcina yini sibuyela kusimo esasikhona kunyanga ezedluleyo ngenxa yemkhakha tuchayo coronavirus abathi ngama variant
ama variant lawa azahlupa ngoba khanya futhi sekulabo delta labo banibani asemanengi kulenyi documentary i-German documentary eyakhutshwa kudala yathi yona umkhuhlane lo we corona uzahlasela for at least 3 years uma ama variant la elokhu esiza njengoba nesilokhu esiwabona isikhathi sakhona ngiyabona sibili ukubana kuzakhathi eside ukuze umkhuhlane lo uphele especially if it keeps mutating khanya labo into zabo abasela mashuwa kodwa khanya balokho bemonitor bakulali virus thina uqala laphana sasile lowest vaccination rate kodwa khathesi I think ngikhangele lapha kuthiwa fully vaccinated percentage as of day 49.4% at least one dose 53.1% and fully vaccinated yona le 44
umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje Namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF ngesikhathi kulesithunywa seUnited Nations elizweni. Kodwa abacubungula ezonotho bathi ibandla lezanu PF licatsha ngama-sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka iConference uyaqala lamhlanje edolobheni leBindura. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.